Iintithi ziyahlupha, seziqedile idonki yonke le nkomo, akuselani ukuthi abantu bayakhala. Manje si-under forest, so vele i-forest ithi thina sendani ezinyamazana laba abalaplani abangayenza.
Sezidle iinyamazana ezinganani ezekhaya khonapho, iimpisi lezi?
Kimi bezingakabambi, kodwa kubomakhelwane besezike zabamba.
Uzwe kuthiwa sezibambe inkomo, imbuzi lokunye okuningi kanganani?
Nxa ngibalisa inkomo sezingafika maybe ama-20 something.
Amadonki lokunye sibalisele sizwe khonokho okunakanela.
Amadonki maybe kuma-10, imbuzi zabamba 2 komakhelwane kuphela.
Singathi ke impisi lezi ziqalisenini ukwenza khonokho?
Ziba lesikhathi, ngesikhathi sezulu ikho engani ziyathinga khona kakhulu ebusika ziyama.
Kwenziwa kwini khonokho?
Nami ngingakaziwa kusenziwa kwini.
Kuyaqalisa yini ukuthi kwenzakale khonokho?
Hayi, vele into ehlala ikhona. So kuyake kuzama ukuthi kuyebikela iforest ukuthi kudinga abantu nebezozafula. Iforest iyala ithi thina ebezala ndizinyamazana.
Indawo le ihlezi kiyo kodwa iyaziwa yini ngurhulumente njengoko ukhuluma kakhonokho?
Siye kube kwaba nomunye umnyaka owadiliza izindlu. Abantu bangena ku-strike, hayi kwakhulumisana kwavumelana kwathiwa hayi abantu abahlale yindawo esisemthethweni kodwa kwakhathesi.
Ye, so ke urhulumente ke like labika ukuthi lihlaselwe zimpisi lezi?
Hayi, bekungakabikwa urhulumente.
Indaba
lami nabengaziwa bakhona babe phezulu kulathi beufanele behambise kodwa babengakahambisi imbiko lezi.